mina ngokubona kwami bekufanele kube le order must have been granted to me enzela ukuthi ngempela bese lesikhathi eside befanele ukuthi aliba bafayile so akabafayilanga kodwa ke i-court u-chief justice uJija Usiku wasethi all right hambani leyo fayila wasethi director u-registrar of the constitutional court ukuthi kabafayile kwenzela ukuthi indaba lebe head as soon as possible so to me as soon as possible ukuthi they must now act.
Ungathanda yini ukuchasisela abalaleli ukuthi kathi vele i-order yakho leyi iminjani ofuna kwenzakale kuyini?
Engifuna kwenzakale yilokho. I-constitution yeZimbabwe eyapaswayo ile clause ye-devolution ukuthi kufanele kobulawayo bele metropolitan council ehlanganisa ama members of parliament akobulawayo ehlanganisa lama councillors okobulawayo leyo metropolitan council yiyo ke ekhuluma ngezinto za the metropolitan province yakobulawayo okwenzakaleyo ke ukuthi abantu engibameleyo okobulawayo angiba represent ku metropolitan province ngoba akukabili le paper elithi lona metropolitan council iyakwenza lokho ngaphandle kokuthi iconstitution ithi yona hayi kufanele kube le igovernment inike imetropolitan council i-5% yebudget ukwenza ukuthi sisebenze kho engangicelayo ngase ngicela i-court ukuthi kayibafuqe ukuthi lokho kwenzakale okwesibili okuqakathekileyo ukuthi nxa sesibesebefuqiwe then sizaba le opportunity yokuthi thina kobulawayo lathi sidecide ukuthi hayi sifuna ukuthi sizibuse ngale ndlela yinto yokuzibusa engikhuluma ngayo.